sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazo muhle olamukela imweni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi mashumi mabili lambili kuNkwenkwezi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhla ngifuna ukuthenga i-drink yabantwana, ngithole ibhalwe 2 US kodwa ngamabhondi ye-15. Kwani mina ngihola i-RTGS, ngihola amabhondi. Vela kusathengeka, kusaphileki. So ngathiwa vele kuyalungisiswa khonokho ngoba vele siyaqonda sesingasahli.
Ukwanda kwemali zakwamanye amazwe ezisetshenziswa eZimbabwe sokudala ukuba abantu babhekane lenhlupho zentengo ezijiyeneyo ezitolo.
Njengenhlanganiso sikhathazekile kakhulu ngosizi oluzalethwa yokukhwela kwentengo yamafutha ezimota, ngokuba ngemva kwalokho kuyalandela ukukhwela kwentengo yakho konke ulethe usizi phakathi kwabantu, kuyagcina kukhwelela i-school fees, kukhwelela lezempilo, la yonke into kuzaba nzima kakhulu.
Abezimota ezithwala uZulu koBulawayo bagcine besenza besebenza lamuhla loba bebethe bazaqhalala umsebenzi betshengisela phezu kobunzima ababhekana labo ngenxa yokonakala komnotho. Umkhokheli webandla elibusayo lakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, usekhethwe ukuba ngumongameli wakulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukwanda kwemali zakwamanye amazwe ezisetshenziswa eZimbabwe sokudala ukuthi abantu babhekane lenhlupho zentengo ezijiyeneyo ezitolo. Abasebenzisa imali yohlobo lwama-RTGS dollars bagcina bethenga ngentengo ephezulu ngoba ezinye izimali ezifana ledola leMelika zilesi sindo esiphezulu. Kubika uGibson Bebe.
Imali yohlobo lwama-RTGS iqhubeka isehla isisindo okwethusayo nxa iqataniswa lezinye imali osokubangele ukuthi osomabhizimusi bagcine bedengisa impahla ngedola leMelika. Kodwa udubo olubhekane leningi labantu elizweni ukuthi lihola ngama-RTGS osokusenza bengenelisa intengo efunwa ngabezitolo. Unkosikazi Faith Mzila uthi ukuwa kwesisindo sedola le-RTGS sokubhidlize iholo lakhe.
Namhla ngifuna ukuthenga i-drink yabantwana, ngithole ibhalwe 2 US kodwa ngamabhondi ye-15. Kwani mina ngihola i-RTGS, ngihola amabhondi. Vela kusathengeka, kusaphileki. So ngathiwa vele kuyalungisiswa khonokho ngoba vele siyaqonda sesingasahli. Sesingasathengi vele lokudla kwakhona ngoba akusathengeki ngamabhondi.
Okugcizelelwe ngosomabhizimusi labo abathi leyo mpahla bayithenga kwamanye amazwe ngemali yaphandle osokubabamba ngamandla ukuthi labo bathengise ngemali yohlobo abathenga ngayo. Umnumzana Thulani Nkomo, yena othengisa umakhalekhukhwini eHarare, uthi ukuze enelise ukuyathenga umakhalekhukhwini kwele South Africa kuzafanele ayathengise ngerandi loba idola leMelika.
Izinto esizithengayo sizithenga phandle ngemali yaphandle kwelizwe. Nxa ubuya ke lapha ukuthi uthengise lezo zinto, suthola ukuthi sokufanele ucharge ngemali yala, imali engesela ivalue nxa kuqathaniswa le mali yaphandle kwelizwe. Okutsho ukuthi ke nxa usenza ibhizimusi uyabusenza ibhizimusi kodwa sulahlekelwe already ngoba imali yakho kayihambelani le value yemali othenge ngayo phandle kwelizwe.
Kodwa abanye bathi uhulumende sokumele athathe isinqumo sokukhipha imali zonke achiye eyodwa ezasebenza elizweni ukuze lokhu kugwenxanya kwentengo kuphele. Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors Association, umnumzana Mike Ondiweni, uthe kungcono ukuthi ilizwe lisebenzise irandi lakwele South Africa ngoba iningi lempahla ezitolo ivela kulelo lizwe.
Abantu abasebenza vele ngokuthengisa abaningi abatholi imali evela phandle kwelizwe. Ngokunjalo ke ama-wholesalers abawoda khona into zabo sebethola amaphrayizi amathathu unxa yokuthiwa ubhadala ngerandi ne-US kumbe nge-RTGS. Nxa kuyi-RTGS ndoku lipond iphrayizi yakhona iyabe ncane idula ncane nge-30% more kumbe 40% more, sometimes even 60% more. Thina sihlangana ukuthi ngakho uhulumende nje uyavuma ukuthi ibhondi alisebenzi, i-RTGS ayisebenzi, kusetshenziswa imali mebhe e-South Africa irandi kuse kube ngcono sekwathi yimali eyisebenzayo elizweni.
Idola linye leMelika selithengwa ngamadola ayisikhombisa RTGS 1 US dollar to 7 RTGS emkambo wabosiphatheleni oyiwo osomabhizinisi abaningi asebethenga khona imali yaphandle kwelizwe. Kodwa umkambo wamabhanga owasungulwa nguhulumende ukuze amakampani athengiselane imali yaphandle owe-interbank foreign exchange market uyehluleka ukusebenza kuhle ngamakampani engazimiselanga ukuthengiselana kuwo. Idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola amathathu lamahlanu ama-RTGS emkambo webhanga okwenza lihlale lingatholakali kulowo mkambo kodwa kubo siphatheleni. Ingcweti kwezomnotho umnumzana Andile Mafu uthi isiqathaniso zedola leMelika le-RTGS u-interbank market sincinyane kakhulu, ngakho ke akula nkampani ezafuna ukuthengisa imali emkambolo ngoba inzuzo encane.
Ukuze i-interbank market isebenze kufanele uhulumende ayenze i-interbank market isebenze ngendlela ecacayo, isebenze ngendlela esegcekeni ukuthi sabe sibona ukuthi yiphi inkampani ethengise imali, yiphi inkampani ethengayo njalo leyo mali. I-rate ye-1:3.5 ye-interbank market ayitshengiseli sibili isimo esikhona elizweni.
Ngomvulo ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lethule umbiko othi selifake izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola eMelika, i-500 million emkambo we-interbank market ngenhloso yokwengezela imali enganikwa amankampani eZimbabwe, imali yakwamanye amazwe yokuthi athenge impahla kanye namafutha ezimota. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe. Direct from Washington, the voice
of America, VOA.
Abemichova kobulawayo bagcine besebenza lamhlanje lobanje bebethe bazakhalala umsebenzi betshengisela phezu kobunzima ababhekane labo ngenxa yokonakala komnotho okuqhubekayo. Ngakolunye uhlangothi intengo yezinto isikhwelile kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota izolo. Kubika ubathabile Masuku.
Intengo yamafutha ezimota ikhuphukile njalo kwaqansa intengo yokudla osekuchiye uzulu weZimbabwe edidekile engazi ukuba ikusasa ibaphatheleni njalo. Iningi likhala ngokuthi ngabe uhulumende uyangenela ngoba sebephila nzima. Umnumzana Atlas Moyo isiphathamandla senhlanganiso yemota ezithwala abantu eyeChova Mbayiwa uthi ubuhlungu okwenziwa nguhulumende ukukhuphula intengo yamafutha ezimota.
Akulanto esingayenza ngenxa yikhwelile, but okuhle ngokithi ukuthi abe sesiyathatha amabhasi eHarare ezeChova la. Inisithi amabhasi ahambe ngasenze khona ngale Harare awakudeni athi ngosuku kube ngathi thina lapha silamabhasi amanye awethu.
Umnumzana Effort Ncube ongumcebisi wenhlanganiso emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kuza kwenza ukuba intengo yempahla lokudla iqonge kugcine sokusilela elizweni.
Sikhathazekile kakhulu ngosizi oluzalethwa yikukhwela kwentengo yamafutha ezimota, ngokuba ngemva kwalokho kuyalandela ukukhwela kwentengo yakho konke kulethe usizi phakathi kwabantu, kuyagcina kukhwelele school fees, kukhwelela nezempilo, la yonke into kuzaba nzima kakhulu, ukudla kuzaswelakala.
Umnumzana Mpilo Ncube ongumthayeli wamakhombi kobulawayo uthi abasakwazi ukuthi baphile njani ngoba iningi liphila ngokuchayela amakhombi ngokuswelakala komsebenzi.
Thina singabantu bamakhombi, like mina now right in Chova, Ikhadri Park town, ngisebenzisa 30 liters per day of diesel and the distance yami is 24 kilometers. Okwamanje kathesi akula diesel akhona, nanka lamabhasi sehlisiwe sekuthiwa 50 cents. So angazi ukuthi thina vele bamakhombi ukuthi simele senzeni, nabe sicharge $1.50 and right now isikhwelile from $3.25 to $4.94 per liter. So angazi ukuthi thina igovernment isikhayelela njani ukuthi kathi thina vele sizaphila njani ma ikhweza kangako, isiphezu kwakhona ibisifaka uzupho we 50 cents. Right now in Bulawayo kathesi, 3/4 of Bulawayo we are khombi operators. And operator abantu laba abakade amakhombisi bachayisa most vele kwesikhathi ebusuku.
Umnumzana Mlungisi Thebe ongumchayeli uthi le yindlela yokuthi amakhombi akhitshwe emgwaqweni.
Abantu laba vele bona vele bafufeza out amakhombi vele ngoba ngendlela bona abayenza ngakhona andi angeza konehlise ukhweza ifuel sikhwelile kodwa amaprice amabhasi aphinda yehle futhi ngoba athesi Nas ngathi $1.50. Thina kuyabonga sebe singabenefiti lutho ngoba kuhambelana iprice yekhombi neprice yefuel.
Umnumzana Philani Sithole ongumhlali wakobulawayo uthi uhulumende kumele avume ukuthi usehlulekile.
Into ziyabheda le government isifailile le.
Fair.
Into zonke mina njengami civil servant akulanto eseyinkhona ukuyithenga. Imazo e 50 pound. Umjova $2, so ngisebenzelani manje.
Abantu bakwele Zimbabwe balokudana kakhulu ngalokhu osekusenzakala ukuba intengo yakho konke ikhuphuka malanga onke, laloba uhulumende engasoze avume ukuthi nguye obangela ukukhutshulwa kwentengo yempahla lokudla. Kusobala kumuntu wonke ukuthi angavele akhweze intengo yamafutha ezimota, intengo yezinye impahla lokudla ihle iqanise ngokufanayo. Iningi likhalaza kuhulumende ukuba angenele ngoba isimo singasihle. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ikusasa leZimbabwe liyalisiba buvilibana ngenxa yokutshabalala komnotho welizwe. Injalo abantu abaningi bathi lonke ithemba ababalalo ekususweni kukamnumzana Robert Mugabe embusweni seliphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja. Bathi kulokuba phakathi komhlane lembeleko ababekuloyisa sebezithola bephakathi kwelitshe lembokodo. Naku intengo yezinto esitolo ikhwela nje mahlayana, kanti lo hulumende wezanu PF laye ukhanya engazi lokuthi ebambe ngapi. UZulu ubhekane injalo lokusilela kwamandla kagetsi osokubangele ukuvalwa kwawo okwamahola alichumi ngelanga. Ekuhluthuneni intambo zombuso ngo-2017, ibutho lachothoza uhulumende kamongameli Mugabe lisithi wayesebulele umnotho esehluleka njalo ukuthuthukisa impilo kaZulu. Kodwa abaningi bathi akukho osokuguqukile. Sixhume incwadi yecubungula izombusazwe umnumzana Denis Zulu Macaphulana. Saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngobunzima uZulu weZimbabwe abhekane labo.
Indaba yeZimbabwe ayifihlwanga kangako baba. Ikubola kwepolitiki, ukubola kombusa kahle, lokuphuhluluka nje kwamasiko lendlela ilizwe labantu abaphethwe ngakhona. Ngoba ukuzizwe libe le mali, libe le mpilo, kumele ama-investors, abosomabhizinisi nabanye ama-donors nabanye abaphethe imali babe nethemba embusweni, njalo babe nethemba ukuthi imali abangayingenisa ingaphathwa kahle, lokuthi abalakho inotho yabo ayisoze ihluthunwe, ayisoze kusetshenziswe ngomgunyathi. Ngakho ilizwe laseZimbabwe alisathembakalanga kwamanye amazwe, kubosomabhizinisi bakwamanye amazwe, labantu abayiba abaphethe izintambo zomnotho emhlabeni. Yikho okwenza kube lokukhayela kwemali lokukhayela kwempilo yonke nje ebantwini ngakutsho masibekile.
UThamisa uthi nguye olesisombululo kudaba lweZimbabwe lolu, njalo uMnangagwa nxa efuna izinto zilunge kumele ahlale phansi bakhulumisane. Alubana kuthe kwenzeka lokhu kunganceda yini?
Kungasuka kube liphutha ukuthi athi yena njengaye yedwa ubaba uThamisa nguye ophethe izihluthulelo nezikhiye zokuthi kulunge ezweni. Abantu abaphethe izihluthulelo ngabantu beZimbabwe bonke usapho jikelele. Ayikho inkokheli eyodwa engathi yiyo ephethe izihluthulelo. Ithemba lisebantwini, iqiniso lisebantwini, njalo abantu abadinga impilo ngabantu abasebantwini. Njengezisebenzi zabantu, ye ubaba uThamisa laye uMnangagwa kumele bahlale phansi bakhulumisane, babonisane ukuthi bengenza njani ukuthi amandla abuyele ebantwini beZimbabwe, njalo abomhlaba wonke babe lethemba ezweni leZimbabwe, umnotho ubuyele ebantwini. Akumelanga siphinde silenze iphutha lokuvumela inkokheli eyodwa njengomgabe owayesenza ukuthi yiyo esingumdali, yiyo esiphethe izikhiye zezulu. Nxa ithe yazonda kuyalanjwa, nxa ithe yathaba kuyadliwa. Akumelanga laye ubaba uThamisa bamvumele abamlandelayo eziphatha kanjalo ukuthi sekunguye ophethe izikhiye zezulu lezempilo, nguye osebambe umphimbo womoya wokuphefumula kwesizwe. Akumelanga kube lomuntu oyedwa kumbukuliphi bandla ophiwa amandla ngangalawo. Kodwa eqinisweni kabakhulumisane abakhokhela amabandla ombusazwe ukwenzela ukuthi ilizwe lithembeke, abaphethe umnotho baze lawo, abantu baphefumule njalo.
Akhona yini amasalamusi obona esenzakala kusikhatshana esilandelayo? Umumo usibanganeno kumbe sizaqhubeka sitshona phansi edakeni njengelizwe?
Kulasimanga esingenziwa yilaba abantu ababusayo sebephelelwe ngamacebo, abangakwenza nje ludlame lonilolo lokube befake induku ebantwini beyekele abantu belamba bona besidlakazi. Phelile izwe leli ungalibheka kahle ungani ilizwe leliyana ongathi kumele ligeziswe ke lihlanjululwe. Legazi lona lelo abalichithayo bona abaphethe umbuso, imimoya yabantu ezulazulayo abayifake emangcwabeni, ungathi balomnyama lelizwe lilomnyama. Kumele kuntshintshe izandla, kuntshintshe indlela okwenziwa ngayo, kube becela uxolo ebantwini, kuye kubethe umoya omutsha kuleli lizwe. Akulasimanga abangalwenza baphelele ngamacebo laba ba.
UMnumzana Dinizulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Ku-Live Talk kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhlanje sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni atshiyeneyo, sisizwa ukuthi ziphathisa njani izihlobo zazo ebunzimeni bonke lobo obuselizweni. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Kwezi bela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe umuntu oyedwa edolobheni leJakarta kwele Indonesia lamhlanje ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwabasekeli baka Prabowo Subianto, yena onke waba ngumkhokheli webutho onqotshwe kukhetho lusanda kwenziwa la bezomvikela. Abadabuka eZimbabwe labemazweni atshiyeneyo bakhangelelwe ukubuthana eChicago khonapha eMelika ngempelaviki embukisweni weZim Expo owenziwa minyaka yonke ngesikhathi sekhefu lokukhumbula amaqhawe akwele Melika eleMemorial Weekend. Umbukiso lo oqala ngolwesihlanu ugqitshwe ngesonto ngokubukisa amabhizimusi, ukuphana amacebo okubumba lokuvuselela amabhizimusi, ukuvula amabhizimusi eZimbabwe okulibazisana, njalo lokukhuthaza ubudlelwano obuphezulu phakathi kwezizalwane zeZimbabwe isemazweni atshiyeneyo. Omunye wabaqondisi bezime Expo umnumzana Quiet Ncube uthi kunengi okwenziwa embukisweni lo osuleminyaka engamachumi amabili.
Izime Expo isinamachumi amabili iqalile. Isilesikhathi sibi lapha eAmerica. Sayiqalisa ibizwa ithiwa iZim Expo, iZimbabwe Exposition, yayilolunye ugatsha lwesibili olwe-social oluqondene lokuncedisa abantu abadinga uncedo ngezimali kumbe okunye nje okudingekayo ukusiza abantu esiphila laba beZimbabwe. Kodwa sagcina sikufaka lokho eceleni, iZim Expo yasala ijonge ezamabhizinisi ukuncedisa abantu abafuna ukuqalisa amabhizinisi lapha e-America, lalabo abalamabhizinisi amancane sizama ukuthi sidinge indlela yokuthi sibancedise. Yiyo injongo eyenza ukuthi sisungule inhlangano lethwa iZim Expo. Siyenza kanye ngomnyaka ngeholiday lethwa i-Memorial Weekend eka-May. Sihlangana emadolobheni achiyeneyo, kasihlangana idolobho linye, umnyaka ngomnyaka siyantshintsha.
Yes, singathi-ke okwamanje lubhekise ngaphi nxa sikhangela iZim Expo?
Iyantshintsha kusiya ngomnyaka, but injongo yethu yilokhu ingantshintshanga. Izinto esizenza iminyaka yonke ziyafana. Sizama ukuthi kube ngcono umnyaka ngomnyaka, kweminye iminyaka kuyala, kweminye iminyaka senza kuhle. Izinto eziqakathekileyo esizenzayo yokuthuthukisa amabhizinisi akhona apha e-America. Amanye amabhizinisi eZimbabwe ayabuya esiza khona ngapha ezotshengisa lokho abakwenzayo, behlose ukuthi umbe banga-attracta amaZimbabwe angapho ukuthi laba babone ukuthi kukhona abangakwenza ekhaya. Okunye esikwenzayo yilokhu i-beauty pageant, yiyo ekhanya abantu beyithakazelela kakhulu. Bese kusiza ibhola inguqu kumlethi unobhutshuzwayo. Hayi, ibhola layo ngeyinye abantu abayithandayo kakhulu, leyo ke siyenza ngesonto kulamaqembu abuya ezodlala vele endaweni ezijiyeneyo khona apha e-America. Bese kusithi laba abawinileyo siyabanika kumklomelo nenkomitsho leminye imklomelo enjengemali yokunye okuthile.
Pho ke nxa usukhangela ukusungulwa kwayo iZim Expo lalokhu eselakwenza eminyakeni engamachumi amabili lawa, ubona ngani eselakubona ukuthi lakuzuza kukho konke lokhu kungabe kuyini?
Khathesi kasisadingi ukuthi sibhale izincwadi, sihlale emafonini, sifonela abantu, ngoba amaZimbabweni bonke jikelele, abanye bavele eCanada, abanye bavela phesheya e-England, belanda iZim Expo. Kasisadingi ukuthi si-advertise njengalokho esasikwenza kudala, ngoba yinto esisaziwa. Sebebuza kuphela ukuthi ingaphi lo nyaka. Sesiyifaka emaphepheni, siyifaka kubo-Facebook, siyifake kubo-Instagram. Sebeyazi, i-program ivele sebejayele. Asebekudinga kuphela ukuthi lo nyaka ingaphi. Lo nyaka silapha e-Chicago, e-Illinois.
Umnumzana Quiet Ncube ngumqondisi weZim Expo. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukhethwe lidale lephalamende namuhla ukuthi aqhubeke kulesi sikhundla okweminye njalo iminyaka emihlanu. Kubika uBenedict Nhlapho.
Umnumzana Cyril Ramaphosa unqobela ukhetho kungela ophikisayo okuyinto elethe njabulo lompululo omkhulu edale lephalamende.
Yes, I do accept the nomination.
isekelo sombuso kwele South Africa sithu zulu votela amalunga edale leparlamente. Ibandla lithola amavoti amaningi yilo eliba libandla elibusayo. Amalunga edale leparlamente emhlanganweni wabo wokuqala eparlamente yibo ke abakhetha umongameli. Amalunga edale leparlamente enja lawo ahlyagcotshwa lamhlanje ukuqala umsebenzi engakakhethi umongameli. I-ANC yiyo elamalunga amaningi kuleli dale, ilandelwa i-Democratic Alliance kuze i-Economic Freedom Fighters bese kusiza amabandla amancane. Ezikhundleni zedale lephalamende ezibalisa usomlomo lomsekeli wakhe, i-ANC yiyo njalo enqobileyo. Noma nje izalwane zeZimbabwe zingaphathekanga ekuvoteni okusanda kwenziwa ukuthi iliphi ibandla elibusayo, ngubani umongameli kanye losomlomo wephalamende, kuqakatheke kakhulu ngoba kuthinta impilo yabo yansuku zonke elizweni. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqawuthi Mabhena uthi ukukhethwa kwaRamaphosa kubachiya belethemba lokuthi ezomnotho zizaduduka baqhubeke besebenza.
Siyakwazi ke ukuthi lapha eSouth Africa kunabazalwane zaseZimbabwe ezihlala lapha eSouth Africa lazo ezihlutshwa ngumsebenzi. Cabanga ukuthi ukuba namathuba emsebenzi eSouth Africa kuza kwenza lezi zalwane ezilapha eSouth Africa ukuthi zithole umsebenzi, kakhulu lezi izalwane ezivunyelwe ukuthi zihlale eSouth Africa.
Isinye sizalwa seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi bebese sabela ukuthi ANC ingakhutha ugaja kuza kungena ibandla elizonda abakwamanye amazwe.
Mina ngizizwa ngilokujabula okukhulu lethemba elikhulu ukuthi manje lamaphapho ami asehleli phansi. Njalo ngilokuzethemba okukhulu ukuthi inhlelo zami ebengilokwethuka ukuthi mangabe umbuso uthethwe liqembu eliphikisayo, vele bese ngisazi kahle ukuthi kuphelele ngathi siyaxotshwa lapha sibuyele ekuhluphekeni. Ngiyamthanda lo baba njalo ngiyamthemba uRamaphosa.
Kusenjalo kulamalunga lelidale angoyibandla le-ANC akuxela obengumsekeli kamnumzana Ramaphosa kungakaqhutshwa ukukhetho umnumzana David Mabuza. Abangasagcotshwanga ngoba besithi bafuna ukugeza amagama abo kunsolo zenkohlakalo ababhekane lazo. Ezincwadi zithi ke lezi sibonelo sokuthi uhulumende kaRamaphosa akazukuvumela inkohlakalo okunenathelo abathi liqakatheke kakhulu kuntuthuko yezomnotho. Nalesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kube lokuqaqhazela lokuphitizela okukhulu esikolo seMangubo Primary ePlumtree emangweni wakoMadlambuzi namuhla, lapho abantwana benza izifundo zika grade 0 abaphose bafike amashumi amathathu. Abaqale khona ukuhlanza ngemva kokudla intanga zesihlahla seJatropha. Abantwana laba baphange bagijinyiselwa esibhedlela sakoHingwe lapho abafike belatshwa khona basebekhululwa. Ngokutsho komunye umongi ongafunanga ukubethwa ngegama, sixoxele odokotela Elopis Banda, yena othi isihlahla seJatropha siyingozi njalo kasimelanga sidliwe.
Intanga zeJatropha zile poison ela ezilayo, zingozi kakhulu, azifanelanga ukuthi zidliwe zinjalo. Ngoba laphana siyabe singamafutha, sikhama amafutha. Ungadla amafutha lana kuyafanana nokudla amafutha, kunatidizi. Ngoba ukukhanywa kuJatropha yini amafutha. Amafutha lawo ayenelisa umsebenzisi ezimodeni kuma-engine. So ukudla zinjalo zingaproseswanga kuyingozi, akufanelanga kwenziwe, akufanelanga kwenziwe.
Ngamanye amazwi dokotela uthi ziyadliwa intanga zeJatropha kodwa kazidliwa ziluhlaza.
Azimelanga zidliwe baba, azimelanga zidliwe. Ziyaproseswa ye for different reasons. Kodwa ukuthi zidliwe zibe yikudla akulunganga.
Abazali labantwana kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Into le ngikhanya yenzakala esikolo, ngakho abantu abagcina abantwana labo ngamateacher kufanele babazise ukuthi kulohlupho olunjalo. Emakhaya abadala labo bazise abantwana ukuthi akubanjwa, akuthandi, akuthathwa lokho akudliwa. So abazali lamateacher ayibo akhangela abantwana laba abeso sikolo. Njalo umkhuhlane oyaba khona ovamileyo yikho ukukhipha ukuhlanza. Lokho kuyagcina kusibangela i-dehydration, ukuphela kwamanzi emzimbeni, umntwana abe weak.
Nxa uthe wazidla lezo ntanga kodwa wakuthola ukwelatshwa njengabantwana bakomangubo laba, uyaphola nje ubasesimene? Siyaxolisa kwanelo livalelisayo ngentungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.